Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 olesibili mhla ka 16 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Fala kama companies ngefaw digital management kutshengisa ukubana eZimbabwe layo sokumele ifakwe ku digital management. So Robert Gabriel Mugabe layo kumele afakwe ku digital management.
Amankampani alungisa ukudla athi eCane's le Blue Ribbon Foods yiwo wodwa asebuyele ekusebenzeni ezimele phakathi kokuba ku-judiciary management.
Okumele sikukhumbule ukuthi umbono lowo awuqali ukuba khona. Lokho okutshiwo ngokugumamoyo ukuthi kwadala ingxabano phakathi kwelizwe leZimbabwe leBotswana ngemva kokuba iZimbabwe ithe obekufuna ukwenziwa iBotswana yindlela yokuvimbela izizalwane zayo ukuthi zingangeni kweleBotswana.
Ilunga ledale lephalamende lakweleBotswana lithi kumele uhulumende wakhe afake ucingo olulegetsi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Sekugqitshwe inkulumo zokuphathisa leZimbabwe ngesigidi esisodwa samadola i-$1 million ukuqhelisa imitshina egaya amandla kagetsi ezitishini zekariba leWange. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amankampani alungisa ukudla athi eCane's Foods le Blue Ribbon Foods yiwo wodwa womabili asebuyele ekusebenzeni ezimele phakathi kwamankampani edlula ikhulu aphansi kokuqondiswa luhlelo lomthethwandaba olwe-judiciary management. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezamafekithali umnumzana Mike Bima ethi kunje uhulumende uphakathi kokuvuselela amankampani akobulawayo wona angasasebenzi kahle kuthi amanye avalwa ngenxa yokumamanzonzo kwesimo somnotho ezweni. Ubima uthe phakathi kwamankampani afakwa phansi kohlelo lomthethandaba olwe-judiciary management mabili kuphela athi iCane's Foods leBlue Ribbon Foods abekhokhelwa nguRegister Richera oweGrand Thornton aphume ekugaluleni okwamanje asesebenza ezimele njalo bakhangelele ukuba akhuphuke impela.
Where we have judicial managers who have successfully turned around.
Lapho esilama judiciary managers benze kuhle njalo seqalile ukusebenza kuseCane's Foods leBlue Ribbon Foods. Asebenza kuhle ama judiciary managers bashiye kuhle ngemva kokuthola abantu abangatshala imali.
Ngomnyaka ka-2014 uhulumende wasungula isikhwama semali yokuvuselela amankampani akobulawayo yezigidi ezingamashumi amane amadola i-$40 million phansi kohlelo lwe-DMAF. Kodwa akula ngisho leyodwa inkampani yakobulawayo eyathola leyo mali. Uhlelo lukahulumende olwezim asset lokuvuselela umnotho welizwe selusiya emaphethelweni kodwa alukavezi ukuvusa amankampani aphansi kwenkokheli ezabekwa lidale. Ukudonsa nzima kwamankampani akobulawayo kuvezwe langumbukiso we-ZITF osanda kudlula lapho amankampani angamachumi amahlanu lasifica munemunye ekhulwini avele eHarare kuthi angamachumi amathathu ekhulwini abengawakobulawayo. Isiphathamandla sehofisi yommeli weSouth Africa eZimbabwe umnumzana Frank Stevens uthi kunzima ukuthi uhulumende wakhe abambe ngamandla amankampani elizwe lakhe ukuba bazosungula amabhizimusi eZimbabwe.
No, we haven't downscaled. It's
asikisanga inani lamankampani azokubisa kodwa amankampani yiwo azikhethelayo. Ayabala amaphephandaba bayaziphethela ukuze eZimbabwe. Thina njengohulumende ngeke sababamba ngamandla.
umnumzana Sengezo Chabangu ohlaziya ngendaba yezisebenzi uthe ubulawayo leZimbabwe jikelele izisebenzi ezingaphansi kwamankampani aqondiswa yijudiciary management babhekane lobunzima abaholi ethi kusukwana ezedluleyo inkampani yeCSC icine ithengisa imitshina izama ukuthi iholise izisebenzi
fala kwamakampanies efaka kujudiciary management kuthengisa ukubana iZimbabwe layo sokumele ifake kujudiciary management Robert Gabriel Mugabe layo kumele afake kujudiciary management nguye uchief executive officer usehlekile khona ukhangela kahle kahle uzabona ukuthi ama-parasitas yiwo akhona ayihluleka njalo futhi lokubhadala izisebenzi akula revival plan akula esinye istrategy esingaba khona kumbe omunye umbono ongaba khona ozavuselela ukubana ama-companies la avulwe ngaphandle kokubana umgabe aqoqe inyawo leZimbabwe yakhe iqale vusha
ukungamanga kuhle kwesimo somnotho lokhe kusiya phambili eZimbabwe njalo lezikwelede zelizwe ziyesabeka akula mabhanga afisa ukutshala imali kumankampani akujudiciary management noma befisa ukusebenzelana kuba nzima ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo
Inhlanganiso elwela amalungelo abantwana yeZimbabwe National Council of the Welfare of Children ithole izicoco ezimbili zomvuzo wokusebenza kuhle emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhosi walonyaka wokunikezwa lezi zicoco wenzelwe eJohannesburg kweSouth Africa wangenwa ngabavele emazweni alitshumi lantathu 13 angezansi kwezwekazi le-Afrika. Lezi zicoco zibalisa esokuba yiyona nhlanganiso ethule okubalulekileyo ukwedlula ezinye kulokho ezikuqhuba eZimbabwe ese-best presenter kanye lokuba yinhlanganiso eqhuba umsebenzi wayo kakuhle ese-best excellence work ukulondoloza amalungelo abantwana kanye lokusebenzisana kuhle lezinye inhlangothi okubalisa uhulumende uZulu lentatheli izindaba. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-ZNCWC umnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngokuqakatheka kwalezi zicoco kunhlanganiso yakhe lelizwe.
I-award le iqakatheke kakhulu ngoba itshengisela ukuthi iZimbabwe izimisele ekukuliseni ukwenzela ukuthi abantwana bethole amalungelo abo njalo izasinika amahlabuzane ukuthi silokhu siqhubeka phambili njengelizwe njengabantu ababambeneyo silokhu siyenzela ukuthi impilo yabantwana beZimbabwe bengcono abantu bathakazela ukuthi thina ku-presentation yethu sakhuluma izinto ezibambekayo imisebenzi esiyenza ebambekayo njengokwenza ihlolisiso yabantwana abayenza imisebenzi yokuthengisa izimba ukukhulumisana labe ma newspaper labe ma radio sisebenza ndawonye simemezela ukuthi abantu bengabahlukuliza abantwana lokuningi ningi so abantu bathaba sibi bathokoza ngepresentation yethu yikho lokho okwenza ukuthi sithole i-award nale loyinye i-award yokuthi siqhume umsebenzi wethu kakuhle.
Umurungweni uthi kuningi obekukhangelwa okwenze bedlula abanye ekuqhubeni umsebenzi wokulondoloza lokulwela amalungelo abantwana.
Ukuthengisa ukuthi thina sibambe umsebenzi wethu kakuhle siqhuba umsebenzi wethu kakuhle lokhu kuthengisela ukuthi thina sisebenza ndawonye kanye kahle labanye okuhlanganisela uhulumende abathathela izindaba labanye abachenechene sonke sibambeni ukuthi sibone ukuthi amalungelo abantwana ayaphakamiswa sibone ukuthi abantwana beZimbabwe bagcinwe kahle. Lokhu sithanda ukubonga wonkosi sisebenza laye uZulu abaye uhulumende abathathela izindaba ukuthi asiqhubeleni phambili silokhu sisebenza ndawonye silwela amalungelo abantwana ukwenza ukuthi elakusasa labantwana libe lihle.
Inhlanganiso le ichazwe njengesebenze ukwedlula ezinye kulomhlubulo ngakho-ke yatholiswa lezi zicoco phansi kwe-Member of the Year Award 2016. Lezi zicoco bazithole ngemva kokuba bethule abakwenze ngomnyaka 2016 ekusebenzeni kwabo belwela amalungelo abantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ilunga ledale lePhalamende leBotswana elebandla elibusayo lithi kumele uhulumende afake ucingo olulamandla kagetsi phakathi kwelizwe lakhe lomakhelwane eZimbabwe ukwenqabela ukumemetheka kwemkhuhlane wezifuyo omlomo lamasondo. Kodwa abanye beZimbabwe babona lelinyathelo njengendlela yokwenqabela ukungena kwabantu eBotswana beseqa umngcele okungekho emthethweni. UMartin Gwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Mnumzana Samson kumamoyo omela isigaba seTati East edalele parlamente ucele uhulumende wakhe ukuthi avuselele uhlelo lokufaka ucingo lukagetsi phakathi kweZimbabwe leBotswana esithi sebekhathele ngezifuyo ezingena zivela eZimbabwe ziletha umkhuhlane womlomo lamasondo. UGumamoyo ngumdabu ophuma kwelamandebeleni eZimbabwe uthi eleZimbabwe alizimiselanga ukuvimba izifuyo ukuthi zingene eBotswana ngakho ilizwe lakhe alingeke lathwaliswa nzima ngabantu abenza ngabomo. Kodwa abanye bathi le kungabe kusekuyindlela njalo yeBotswana ukuthi ivalele phandle abeZimbabwe abaqhubeka bethulela ngobuningi bengena eBotswana bexotshwa isimo somnotho esilukhuni ekhaya. Umnumzana Andreas Sbanda uthi iBotswana kumele inanzelele udaba lokufaka ucingo lukagetsi ngemva kokuthi kube lokuthukutheka eminyakeni edluleyo lapho iBotswana izama ukwenza okufanayo.
Okumele sikukhumbule ukuthi umbono lo awuqali ukuba khona. Lokho okuthiwe ngugumamoyo kuke kwadala ingxabano phakathi kwelizwe leZimbabwe leBotswana ngemva kokuba iZimbabwe ithe obekufuna ukwenziwa iBotswana yindlela yokuvimbela izizalwane zayo ukuthi zingangeni kwele Botswana.
Omunye weBotswana umnumzana Caspar Ramukone uthi laye kavumelane lokufaka kocingo lukagetsi ngoba amazwe omabili alobudlelwano njalo abantu balakho ukubhidliza ucingo lolu.
It's something that
lokhu ikuchitha isikhathi ngoba abantu balezihlobo ngapha langapha komngcele njalo ekadeni izifuyo bezichapha kungela nkinga. Uhulumende uyabe edlalisa imali ngoba abantu balapho ukubhidliza ucingo lwakhona.
Okwakhathesi eleBotswana liyadubula inkomo zaseZimbabwe zeqa umngcele okulinyathela eselitshiya abalimi beqhinqa isililo. Umnumzana Gumamoyo ngumeli wedale lephalamende leTati East engcelelane leZimbabwe duze leFrancis Town njalo ukwaba umgcinisihlalo webandla elibusayo leBotswana Democratic Party. Ungomunye obikwa ekhandela ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli ngomnyaka ozayo lapho umongameli Ian Khama esehla esihlalweni ededela omunye. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Lingakhohlwa uhlelo Live Talk namhlanje ke esixoxa khona uhlelo lwabasakhulayo Already Connection. Sixoxa ngokubhalisa kwabatsha ukuthola ilungelo lokuvota kukhetho olomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Lamhla kuhlelo lwethu esixoxa ngezomnotho, ibhanga leSouth Africa iStandard Bank Group lithi seligqibe inkulumo zokupha eZimbabwe imali eyisigidi esisodwa i-$1 million eyokuphathisa ukuqhelisa imitshina egaya amandla kagetsi ezitishini zeCaribbean leWange. Izitishi zombili lezi zigaya amandla kagetsi aphansi kakhulu nxa kuqhathaniswa lenani lama-megawatts amele avele kuzo. Imali le ikhangelelwe ukuthi izavuselela izitishi lezi zenelise ukuba namandla kagetsi aneleyo ngoba andise ukusilela ikakhulu kusikhathi somqando esesiya kuso lapho amandla ayabe esaviwa khona. Okudale le committee yeparlamente elibona ngezamandla umnumzana Joel Gabuza utshele iStudio 7 ukuthi amankampani loZulu bazaqhubeka besiba lodubo ngesikhathi somqando ngoba uhulumende esehluleka ukulungisisa udaba lwamagetsi.
Ya, ngokubona kwami i-load shedding izohlala ikhona ngoba ngewinter phela angithi amagetsi asebenzisa amaningi kule njayelo ngoba kuyaba abantu sebelayita amagiza sebefake into eziningi ezidla umlilo wamagetsi. So kutho ukuthi very even if sesibhadile amboni ukuthi kuzaba sustainable ngoba siyabe silokhu sifuna amagesi amaningi le mali yakhona ayikho.
Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuthi udubo lolu lungaqhubekile usiya phambili?
ngibona iproblem ehluka ukuthi government waqalisa kudala ukuthi elungisise udubulo ngabe by now sesilamanye ama generators amagets amaningi ayengezelela ama megawatts aproduce ecurrent but kathesi ithesi zulu ukukhulunywa kusathundukuthi bakubabale batoka goj enzwa ama surveys kwalungiswa kwenziwa ngathi sokuqaliswa kodwa lapho ukufadalaya njengasaphumelelanga. As long as singalungisanga amagesi amaningi, singajeneratanga amaningi, singakhanga lutho, kuzabe kunokuhlupha ngoba okusincedayo kathi sikuthi umkhono muphazi. Ngabe kuthiwa amanda ama-industry wonke ayasebenza, ngabe sihlala vele singela mlilo wameleni.
Lona ludubo bani oluwandise ukubhekwa yilabo abalamankampani amakhulu ngesikhathi lesi okuyaba kungela getsi khona ngesikhathi se-load shedding?
Angithi yabona kungaba le-load shedding, abantu bayabe buyile emsebenzini and bengabuya emsebenzini kungela magetsi ukuthi ukuthi bazithola bengasebenzanga. Ukuthi babuyele ekhaya akuyeli, as long as betshone besemsebenzini kubala ukuthi hayi ithikithi liyahamba, kuthi ukuthi iy'ndleko zekampani ziyabe sezikhula kuthi production kumbe loko kuphuma kulungiswa ekampanini kungela lutho. So kutho ukuthi amakampani amaningi bayabe sebebhadala izisebenzi lezi ezilutshwane ezikhona, so ikampani izaholisa izisebenzi ezingasebenzanga. Loku kwenza kube nendleko eziningi kuma-companies and kuyabisela emuva intuthuko ye-government kumbe ngoba i-government leyo yabe ingasethola ama-taxes. So i-load shedding yasonto encane ingabulala umkhono omkhulu kakhulu Sterike.
Isikweletu esisizwayo esibolekwe nguhulumende ukuthi abhadale i-Eskom $120 million, ubona ungani sizaphathisa na ukuthi kungabi lo dubo lokusilela kwamagetsi?
Uyabona ukuthi okuhluphayo yilokelo kuthiwa ngesikhiwa kuthiwa Europe people to pay data. Ungakweredi isikweredi siyabhadala esinye isikweredi udinge izikweredi ezinye futhi. Uyawuphenga ukuthi transfer nje isikweredi siyafake kwenye indawo siyabe singaphelanga. Ngoba kathesi kathesi siyabe singasela mali yokubhadala ngoba sibhadale isikweredi sezabhadala amagesi sawasebenzisayo. Kanti lawa-ke esifuna ukuwasebenzisa abe engakabhadalwa. So siyabe sesibhadala isikweredi sibe sesibhadala la magesi esiwasebenzisayo. Isikweredi siyabe sisikreate esitsha. So angiboni kusolve kulungisa anything kuyabe kungasolve lutho ngoba ugovernment yena fanele ebone ukuthi kuyazilungiselela amagesi awakhe akwani, then sibhadale imali encane singasale siloku sidinga imali sithathe imali elutshwane ikhona elizweni sihambisa phandle kwelizwe ngoba imali vela yisekho phakathi kwelizwe.
Alo-ke ngumnumzana Joel Gabuza okudale le committee yephalamende elibona ngezamandla ekubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa kulokwethuselwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu-PF, abasakhulayo abahlala emakhaya bathi bazimisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo. Enye inhlanganiso lezi iZimbabwe yadzoka mayibuye iZimbabwe yona ephakathi kokuqhuba uhlelo lokukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi abhalise ukuvota. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo wakhe waba ngukansila wakwaMadlambuzi umnumzana Thamani Ncube, yena othi ngempela kubalulekile ukuthi abasakhulayo baphatheke kukhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi khona intsha yasemaphandleni ilobise ukuyavota ngenxa yokuthi khona nxa ingasalobisanga kuyabe sekusisho phela ukuthi khona abaseyingxenye yemicabango kumbe yezinqumo eziyabe zithethwe ngumphakathi weZimbabwe. Ubukhokheli obuyabe sebukhona bukhethwe yilabo abalobisileyo bayavota kuthi ukuthi khona bona babe ngabukhethanga, kodwa okubuhlungu ukuthi izinqumo zalobo bukhokheli zizabe zibaafektha njengabantu abasha. Kubaluleke kakhulu ukuthi khona intsha ihambe iyevota ngoba i-voting system yiyo eyenza ukuthi khona naso kulo hulumende othatha izinqumo ku-affect wonke umuntu.
Bayakuzwisisa yini bona abasakhulayo ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi bayevota?
ngokunanzelela kwami angikholwa ukuthi khona bakuzwisisa ngendlela okumele bakuzwisise ngayo. Engikubonayo ukuthi khona imfundiso yokuqakatheka kokuvota, yokuqakatheka kokuba lobukhokhelo obuqondileyo lohulumende owenelisa ukudala amathuba emuntwini omutsha. Angibona ukuthi khona kuyasilela imfundiso yakhona, ayikho kahle. Yikho intsha ayitholi kahle ukuthi khona kumele yenzeni ukuze kumbe kubaluleke ngani ukuthi khona kubhaliswe ukuvota.
Balalela basakhulayo abaningi khona ngapho emaphandleni, mazwibani ongathanda ukubaxwayisa ngawo lamhlanje ngodaba lokuvota lona?
Ngithanda ukuthi khona abantu abatsha beZimbabwe sesifikile isikhathi sokuthi khona okwakuqala sinanzelele ukuthi khona yithi ikusasa yeZimbabwe, yithi inamuhla yeZimbabwe, ngenxa yokuthi khona umuntu omuthi uvele population statistics sibanengi vele ukwedlula abantu abadala, njalo yithi esikhangelane nekusasa either ezaba nenhlupho kumbe ezaba yinhle kusiya ngezinqumo esizithetheyo. Kungakho ke njengoba kathesi abantu abasha abaningi baphandle kwelizwe, abasebenzi, abayenzi lutho olungayenzi ukuthi khona babe nekusasa enhle, kuqakathekile ukuthi khona babhalise ukuyavota ukwenzela ukuthi khona inguquko ibe yiyo elawulwa yibo, ngenxa yokuthi khona singananzelela ukuthi khona kathesi silabo ZANU-P F, sike saba labo ZAPU, labo bani bani, konke khona lokhu kusungulwe ngabantu akade bebatsha ngaleso sikhathi asebebadala kathesi. Nathi kumele sithi khona sithi check this stage kathesi sibone ukuthi khona sithatha izinqumo senza impilo yethu ibe ngcono kulokuthi khona sibe sihloko sikhala sibhonga siphandle kwesibala.
Hallo ke ngumnumzana Thamani Ncube owake waba ngukansela wakwaMadlambuthi ePlumtree ube khuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Lokhu sekudaba olufanayo ngemva kokukhankasa kwabatsha beZimbabwe befundisana mayelana ngokuqakatheka kokuyobhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Abanye sebehle bequnga isibindi sokungena ezikhundleni kwezombusazwe kanye lokubumba awabo amabandla akhokhelwa yibo. Lokho kwamukelwa ngedlabuzane ngabatsha beZimbabwe osekubanika ithemba lokuthi ilizwe mhlawumbe lingakhokhelwa ngosakhulayo ngelinye ilanga. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe labanye abasakhulayo laba wasipha lolu daba.
Umkankaso owenziwa ngabasakhulayo lonyaka befundisana mayelana ngokuqakatheka kokubhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota kukhetho oluzayo sekunike iningi labontanga idlabuzane lesifiso, hatshi esokuvota kuphela kodwa lokubanika isibindi sokufuna ukungena ekucintiseni kukhetho oluzayo bephansi kwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabasakhulayo. Elinye lalamabandla ngelemthwakazi Republic lakoBulawayo. Umnumzana Mfundisi Mhlanga yisakhamizi sasemathopo esigabeni sangezansi yemaNdebeleni, yena-ke usipha umbono wakhe ngalolu daba lwamabandla abatsha.
Umbono wami wona mfowethu, lamaqembu ayakhokhelwa abafana abancane angikakabi nethemba kakhulu yabo.
Umhlanga uphinde wathi ngombono wakhe abasakhulayo abakabi lalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe.
Ngempela abanalo ngoba abathole abantu ababafundisayo mayelana ngazo ezombusazwe.
Olunye udaba oluphathwe ngumhlanga ngolwamathuba kwabasakhulayo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo.
Awekho mfowethu.
Umnumzana Lakson Tshabuza ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo, yena-ke uyavumelana lombono kamhlanga othi amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo.
Amathuba abo aphansi kakhulu, amathuba abo aphansi kakhulu ngoba balokusilwa kucindezelwa thina singabantwana ukuthi kukhona okufanele sikwenze, kukhona okungamelanga sikwenze. So lathi sesisenza singelakho ukuzimisela, amathemba ethu abe semancane ekutheni senze into ezifana nalezo.
Lanxa uTshabuza ethi yebo amathuba okuthi osakhulayo anganqoba kukhetho oluzayo aphansi kakhulu, kodwa lokho akusho ukuthi ulwazi lokuthatha isikhundla sokuba ngumongameli weZimbabwe alukho kubontanga.
Ulwazi lwabe lukho, ulwazi lona lukhona ngoba ngithi siyakuthatha la kumbali yesizwe seZimbabwe ukuthi siyakwazi ukuthi ngomnyaka othile onkomo kwenzakala so, ngomnyaka othile kwahamba lokho. So siyabe sisazi ukuthi uma ngingaba mina ngimele isizwe sakithi kufanele ngingene, injongo yami kube ukuthi ngiphakamise lapha lalaphana, because lapho kushoda khona siyakwazi. Kodwa kukhula ukwesaba lokuthi abadala bazivalela thina lawo mathuba ngoba bethu sibancane asazi kahle ngembali yesizwe sakithi.
Bobabili bayavumelana labaningi abaxoxa lentatheli izindaba zeStudio 7 nxa kukhulunywa nabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe ukuthi osakhulayo onganqoba kukhetho oluzayo uzadinga usizo labantu abadala ngoba bengelalo ulwazi olujulileyo lokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingumayigobe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngemizamo yokukhuthaza abasakhulayo bemaphandleni ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weLemelika.
Umnumzana Jan Ekland odabuka kweNorway obona ngeswelo zikaZulu uthi impi yomvukela kwele Yemen eyangenelwa lilizwe leSaudi Arabia isidale indlala emangalisayo ephose ibe njengaleyo ebhalwe eBhayibhelini. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele eUnited Nations ithi selokhu kwaba le mpi yomvukela le kusukela ngomnyaka ka-2015 abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,800 sebefile walimala abaningi okwamagama. Ngesikhathi esifanayo abantu abayizigidi ezintathu 3 million kabasahlali emzini yabo. Abantu abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 20 million badinga uncedo olujiyeneyo. Abafika izigidi ezilichumi lasikhombisa 17 million babhekane lendlala emangalisayo. Ukulwa elizweni leli sokubangele njalo ukuthi ilizwe leli lehluleke ukudinga ukudla, imithi yokwelapha lamafutha ezimota emazweni achiyeneyo. IYemen iphila ngokuthenga konke lokhu phandle kwelizwe. Nxa ukulwa lokhu kungaphelanga, kukhangelelwe ukuthi bazaba baningi kakhulu abantu abadinga uncedo lokudla lokunye okuchiyeneyo. Ilizwe leMelika yilo elinceda kakhulu eleYemen kwezemali lokuphandela ukudla uZulu. Ngomabasa ilizwe leMelika lanika eleYemen imali efika phose ikhulu lezigidi zamadola 94 million dollars yokunceda uZulu obhekane lendlala, ukusilela kwemithi lokunye okufanayo. Lokhu kutsho ukuthi ilizwe leMelika selinike eleYemen izigidi ezedlula amakhulu amahlanu lamachumi amabili amadola 526 million dollars lokho kwaqalisa umnyaka ka-2016. Imali enikwe eleYemen izasetshenziswa ukuthenga ukudla, ukudingela uZulu amanzi ahlambulukileyo njalo lokuphandela abantwana ukudla okwakha umzimba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weLemelika.
Bantu, 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 apusu nunu we, DTP, lady boy, let's go, let's go.
Ngiyabathanda labantwana,
ngiyabathanda
labunyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Ngiyabathanda labantwana,
labantwana
labunyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Abantwana labantwana,
abantwana
labunyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Ngiyabathanda labantwana,
labantwana
labunyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Ngiyabathanda labantwana,
labantwana
labunyaka ngisifele ngabantwana,
ngisifele ngabantwana.
Abantwana labantwana,
abantwana
labunyaka ngisifele ngabantwana.
Shake that booty, come and shake that booty. I don't care where you're from, baby, shake that booty. Hey, come and shake that booty. I don't care where you're from, represent my city, baby. Come and shake that booty. I don't care where you're from, baby, shake that booty. Hey, come and shake that booty. I don't care where you're from, represent my city.
Yang yang to the rappers, I deserve the best. Candle looking nigga, I'm a king, represent the best. I don't give a cent to the four rep you wanna be. Young entrepreneur, all the niggas get the shit from me. I've been helping all day, try to get with me. Why would a big boss win? Do we miss the truth? Back on day, I'm tripping in. What I need, they're tripping in. First time they own this money, yeah, yeah.
Ingoma ethi yona abantwana isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani. Wathi ke sikhangele ezinye indaba ebesilazo.
amankampani alungisa ukudla athi Cane's le Blue Ribbon Foods yiwodwa asebuyele ekusebenzeni ezimele phakathi kwakuhlelo olwe judiciary management. Ilunga ledalela eParliamente kwele Botswana lithi kumele uhulumende walelo lwizwe afake ucingo olulegetsi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisa ngoChris Gande lichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.